So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-27 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bebhalisela ukuvota kungakhathalekile lohlelo lokwehlukanisa imingcwele yokuvota olwe-delimitation olwethulwe izolo.
Yebo kambi idilimitation isiyenziwe, kodwa ke abantu baqhubeke besiyabhalisa ngoba bona abazwa besiyabhalisa ngaso kufika isikhathi sokubana bavotela bazavotela nxa bekwenze sokudlula i-delimitation.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabusi kuhle kwenkokheli ekhona.
Into ekhona ekhona ezwekane ngithi wonke umuntu sengusiphatheleni, wonke umuntu osezama ukuthi athengise ukuthi aphile.
Gambe ukuqhubeka esikhundleni okuza kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusitshoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe.
Nxa kungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala kumbe inkantolo zizombamba emsulwa kumbe zimbambe emsulwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhuthaza abantu ukuthi beqhubekele phambili bebhalisa ukuvota kulandela ukwethulwa kogwalo oluzabonisa ukwehlukaniswa kwemingcele yalapho abantu abazavota khona olwe-delimitation exercise yinhlanganiso yezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission izolo. Idale lePhalamende lizacubungula ugwalo lolu okwamaviki amabili andivana lube ngumthetho phambilini kokhetho luka-2023. Ezinye izigaba zelizwe ezigoqela iMatabeleland and le Midlands zilakho ukunciphiswa ngenxa yokuthi balutshwana kakhulu abantu ababhalisela ukuvota. Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU njalo engumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association. Uchasisele usithandekile mhlanga weStudio 7 okunengi ngenhloso yabo kungxoxo le elandelayo.
Nga ungaso mbiko opheleleyo, kodwa siyabona singumbiko phose ngxenxa sifike emaphethelweni alokho okuzaba yikho khona ekuphetheni kwento yonke. Siyananzela futhi khonapho unjalo lowo mbiko ukuthi sokube lokutshintshotshintsho oluthile oluthetha indawo kuzigaba ezishiyeneyo kumawadi atshiyeneyo nakuma-constituencies atshiyeneyo. Abanye bazaqetshwa lapho bayefakwa ngale. Konke lokhu kubangelwa yikuthi bekuyindlela yokuzama ukuthi inombolo lezo ezikhaleyo ezingenza iwadi lenombolo ezikhaleyo ezingenza i-constituency zifinyelelwe. Kodwa ke kunjalo yikho sizawukhangelisa kuhle umbiko. Siwunanzelele ukuthi uyisimo bani, kodwa thina njengenhlanganiso ezakhamizi besivele sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayebhalisa ukuvota. Akutsho ukuthi ngalo mbiko osulethiwe abantu sesiyazithulela, abantu siyaqhubeka sibagqugquzela ukuthi bahambe bayebhalisa ukuvota. Yebo kambi idilimitation isiyenziwe, kodwa ke abantu baqhubeke besiyabhalisa ngoba bona abazwa besiyabhalisa ngaso kufika isikhathi sokubana bavotela bazavotela nxa bekwenze sokudlula idilimitation. Ngendlela yokuqakathe kuleyo yokuthi wonke umuntu ongumhlalo wakobulawayo, ongumhlalo weZimbabwe ongabhalisa ukuvota engabi lovalo kumbe lokwesaba ukuthi ukuphumela umbiko. Umbiko abaqhubeke besiya register ukuvota, inombolo zesikhanse ziye phezulu. Lokho yikokuqathe kuleyo kufanele kwenziwe ngabantu. Njalo kunye sizakwenzeka ukuba abantu sibanike singathina information yokuthi kuhamba njani, ngoba zananzela kwezinda kuqunywaqunyiwe ukuthi abantu bakuzuthi khathi esinxa umbiko usuphume ngokuphela kwabo bakwazi ukuthi hayi nengxebe nguli wathi engqunywa wafaka kuleyana. Abantu bakunanzele khonokho ngoba singazibayekela abantu bengakwazi bazayesibelahle bengasakwazi bakuliphi uhlangothi. So kuqhathekile ngoba abantu sibaqhubeke sibanika information egcweleyo lokuthi information dissemination kwenze ukuthi abantu bananzelele phakathi kwesi abantu abadala phosi abangabe bengazisokwenzakalayo abantu fanele bawunikwe umbiko olugcweleyo bachasisele ukwenzela ukuthi bakwazi ukuthi
kuyini njalo okunye elizakwenza selithole lo mbiko.
Umbiko singawuthola ngokugcwala kwawo. Kuqhathekile ukuthi abahlali babobulawayo abahlali bemathebhelelendi abahlali bezimbabwe bananzelele ukuthi asokuphela kwendaba. Omunye lomunye umuntu lomlando ukubana ngaso kufika isikhathi sokubana abantu bahambe bayevota aqhubeka ehambe emavotini akusho ukuthi ungabhalisa uphela khona apho kungani abantu fanele behambe bayevota. Abantu kunanze ukuthi omunye lomunye nxa ungumhlali wezimbabwe ulomlando ukubana ube yingxenye ekwenzeni izinqumo zelizwe lokuthiwa i-decision making. Ukwekela ukuyavota yikuvota njani ngoba abantu bazayenza izinqumo lezo zinqumo zizayenza impilo yami lempilo yabanye ibe affecte ngezinqumo abazenzayo. Ngezinye indlela sithi thina singahlala emva sibukela abantu bezithathe besenzela izinqumo asenzeni thina izinqumo ngokuhamba siyevota siyefaka lo muntu esikhalibana simkhethe simthandileyo esibona ngathi angasiphathi ukuba nathuthukise ilizwe athuthukise isigaba athuthukisele wakhe. So lo uqhathe kumele abantu bangahlali endisikhuthazani sikwenze lokho ngokushesha. Abantu futhi ngathi kwenza lokho singathiya abantwana emuva kusa abantu abadala siyakwenza sithiya abantwana emuva abantu abethu abasebe leminyaka edlula 18 kusiya phezulu ngaso kusiye voting siyakhuthaza sihambe endawo yabo baye ingxenye yokubana bavote bakhethe lo muntu abazama abamfisa ngoba sinazele ukuthi bona abantu abajavele ngenombolo sebele namba ezinkulu ezedlula thina abantu abadala. So uqhathele ukuthi yebo kamdimation siphelile yebo kambure tisiluba ivota kodwa kupheleli khonapho sichubeka futhi uyevota ube ingxenye ekwenzeni izinqumo zelizwe ukuba nizwe elithuthukile siyaphambili ngokuvota kwethu.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcinisihlalo webulawayo Progressive Residents Association obekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabuswa kuhle kwelizwe. Ukhetho lokudinga umongameli amalunga edale lePhalamende kunye lamakhansila luzenziwa ngomnyaka ozayo. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla wobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa saqala ngokumbuza ngomcimbi abawenze emahofisini aleli bandla phambilini kwelanga lekhisimusi.
Sibe le party eofisini yeGertrude Mthombeni House yeyoba yi-headquarters yeCitizens Coalition for Change kobulawayo lapho sibe lokuhlangana namanye ama-comrades esingakawaboni iminyaka eminingi. Ya, njalo kwadliwa abantu basuke vele sebehamba ngezisu ngenxa yokusutha inyama ebuthakathaka imnandi okumangalisayo. Utheke futhi izolo ukhansela uka 26 enketha uMpumelelo Moyo ube lomusa wancedisa izimuli eziyi 400 families ezincedwe ngukansela Moyo kundlela yakhe eyokuphathisa abantu abesigabeni sakhe. Umusa lo ngathi into azicabangeleyo yedwa njalo imali yakhona suka esikhwameni sakhe. Siyakujabulela lokhu sithi aluba abantu abaningi bengakwenza khona into ejabulisayo kakhulu.
Bona umnyaka lo ozayo liwubona unjani umumo wakhona nxa sikhangele impilo kaZulu?
Impilo kayimanga kuhle. Impilo yiyona le yokuthi akula misebenzi. Imisebenzi eyabikhona khushelwa bona abantu ngena abantwana babantu abasekela ibandla lezanu PF benxa kungayisi ko vele kuyabe kule fetja edlalwayo ezakwenza ukuthi uZulu engayenelisi ukuthi athole lowo msebenzi. Into ekhona ekhona ezweni kana ngizithi wonke umuntu sengusiphatheleni wonke umuntu usezama ukuthi athengise ukuthi aphile khona kungela abantu abangathenga lokho okuthengiswayo. So ngesikhiwa bathi suffer continue kusitsho ukuthi udubeka vele uqhubeka kusiya phambili hayi kunzima kwele.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo. Kambe ukuqhubeka esikhundleni ekhokhela ibandla le-ANC okuzenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusitshoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. URamaphosa ukhethwe ukuthi aqhubeke ekhokhela leli bandla kungakhathalekile lamacala okungethembeki awayetheswayo. Enye inkokheli ye-ANC eyiyo eyaphathisa ukwethulwa kohlelo lwamaphepha olwe Zimbabwe Special Permits ngomnyaka ka-2014 yanqotshwa kukhetho lwebandla le-ANC olusanda kuqutshwa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina kithi njengeZimbabwe Community in South Africa, hayi kuyinto esizoyamukela ngoba ukukhetha ukukhethwana kwabantu base South Africa kuyintando kaZulu wase South Africa njengokubusa kwebandlalelo elibusayo namadelegate ngendlela abona ngayo umthungameli wabo ephethe ngayo. Kungakho thina sikwamukela njengoba nje kunjalo.
Manje ukukhethwa kuka Ramaphosa kuyatshengisa na ukubana amacala awetheswayo awalasisindo na.
Into esiyake sinanzelele thina ngeSouth Africa ukuthi kuyehlukaniswa izigaba zomthetho, ijudiciary, parliament neexecutive ukuze kufike lapho ukuthi into ayidibaniswa. Political affairs and legal affairs ziyehlukaniswa. So njengoba iANC yona yakhetha ukuthi akunga-adopta i-report ethi yena uRamaphosa mhlawumbe kungenzeka ukuthi wayese eqe imithetho, kusho ukuthi khona yikho lokhu i-ANC ekukhethayo. Ngiyakuzwisisa ukuthi umthelela wakho utshoni njengebandleli busayo, ngoba ukubusa kule mithelela ehlukeneyo, ngoba nakho futhi ukubusa akutsho ukuthi izinqumo zokwenziwa nje, kumele kukhangelwe izigaba eziningi zokubusa ukuthi kutshoni phambili.
Nxa ukhangele okwenzakalayo khona ngapho kwele South Africa, ungathini nxa uqathanisa lokwenzakala eZimbabwe emabandleni ikakhulu ibandla elibusayo? Kuyatshengisa yini ukuthi kulo mbuso okhululekileyo okantando kaZulu?
Khona kutshengisa khona ukuthi umbuso wentando kaZulu vele ukhona la South Africa, ngoba nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala, kumbe inkantolo zizombamba emsulwa kumbe azimbambe emsulwa, kumbe kusazophikiswa nephalamende, kumbe kuzokuphikiswana nephalamende, kumbe kuzosetshenziswa ipolitiki, ngoba kuzosetshenziswa ipolitiki ngodaba lwakhe. Kuyacaca nje ukuthi into yakho iqhutshwa ngokuphikisana nje, hayi ngezempi noma ukubulawa noma ukuboshwa kwabantu. Abantu bahambile bafika kuconference bakhetha lokho abakukhethayo, bavumelana ukuthi umuntu lo nguye abazomvuma ukuthi abe ngumsekeli wabo, bamsekele abe ngumphathi wabo. So kuyatshengisa nje khona ukuthi iSouth Africa yona isebenzisa democracy ekubuseni, ngoba noma bengazwani enkulumeni ethize noma bengazwani ngomuntu othize, akukho kuba lodlame ngenxa yalokho, kuba nje ukuthi into ekhona iphikiswana, bahambe bayophikisana baqede baqhubeke ngokuphatha izwe labo.
Lo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi isiphathamandla sebandla leZANU-PF kobulawayo umnumzana Khumbulani Mpofu obuthwe labanye bakhe abayisithupha izolo ngemva kokudubulana lamapholisa kwafa omunye wakhe wayesebenzisa imota yebandla leZANU-PF. Leli phephandaba lithi uMpofu wayengumkhokheli wabatsha kubandla leli, uke wabonakala emfanekisweni wenkundleni zokuxhumana emilo mongameli Emmerson Mnangagwa. iphephandaba leChronicle lelodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephe isicoco udokotela Sikhulile Moyo odabuka eMatobo esokuba ngowakuqala ukuveza umkhakha weCOVID-19 othiwa yi-Omicron. Umoyo uphiwe isatifiketi lemali engamadola izinkulungwane ezingamachumi amahlanu, i-US $50,000. Okwamanje ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngase-DRC. Abahlamuki benhlanganiso ye-M23 babikwa bethumbe uZulu Mathupha ekuqhubekeni kwempi lanxa kulesivumelwano sokuthi kubekwe phansi izikali kukhulunyiswane. Siziphethe zakwamanye amazwe ngeze-Ukraine. Umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe uthi bakhangelele ukuthi kwenziwe umhlangano wokuzama ukumisa impi leRussia ngenyanga kaFebruwari. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Joseph, ngitshona njani badala. Ngithanda ukubuza lapha uMalaki Mgomo ukuthi maye support uMnangagwa etuMnangagwa ukuthi ilizwe lilungiswe abanikazi balo. Right, yena uMnangagwa engu-president yena udlame lonke lolo lwenzakala kutshawa kwabantu ngiyazi kwabantu and into elula ukuthi ayinqabele kodwa ayinqabele. Maye khuluma phambi komphakathi ukuthi abantu kungabi lodlame but udlameni uyalwe njalo okutshengisela ukuthi masengale ebantwini bakhe bezano ukuthi hambani ekwenza udlame kokuthi ubonakala ukuthi utsho njalo but maye kumphakathi ngapha ukukhuluma thi kungabi lo dlame ezibabhilile lokuthula. Manje laba abamsupporta uMalaki Nkobo bona bakuthatha ngapha ukuthi bona bathembe ukuthi laba ngabezano PF bathembe uMnangagwa amagama akhe lawa akhuluma into yabakhuma phakathi komphakathi into ekhonya yaphuma emoyeni izomunye lo munye kodwa iqamba amange ungumbulali inyoka uMnanga akalaqiniso ngisho ongombulali lelo mali phozisa abantu behlupheka ngaphesa elizweni labo vele ngathi nje emkhulumele njalo uMnanga akalakuthula umuntu lo ngithula kancane singakhuluma lethini lemkhomente but akalakuthula but sizafika ilanga nje uNkulunkulu ubhekile ukhangele into yonke enzakala uNkulunkulu uyayazi uNkulunkulu akanathi tiya kadakwa akalibali but umuntu uyalibala kumele libe
Sibonani ku Studio 7 njani? Ngabe liyaphila? Hayi siyaphila thina. Khulumayo uPG Gamba. Akumangazi into yaseZimbabwe ngoba Matabeleland yabancedisa ukulwa impi yaseRhodesia. Namhla sebebonga iZap ngepleti yamakaka bona sebesidla iparage erayisi lenyosi. Kungakho ubona lathi abe-MRP sesithi kungcono sizivuse ngoba bayehlula izaphu ngokuba chaya bebabophi izandla. Nangumkandla nonkomo lamhlaba kuyabe phethe iphepha ezo-adressa ebantwini bathine kumele ukuthi siqhubeke ngehlelo sika-government. Namhla izimota zivulala abantu emgwaqweni ongamagodi. Sizibuze ukuthi u-government lo ungabonjani. Sike sakubona eminyakeni edlulileyo uCharles Nganga wake wacela ukuthi afake iskontiri ithara from eplumtree esiyama kuhingwe. Umgabe wamtshela ukuthi makuwukuthi ufuna ukudla imali yakhe kangene endlini nabantwa bakhe bedla imali besude. Siyakubona kuvele namanje kulokhu kuyamemetheka kabafuni ukuthi sibe isizwe esizimeleyo. Ngapha bona bathi i-unity code thina ingasithinti phakathi siyimthwakazi sikhathele ngabantu basempumalanga.
Sarebonani bantu bakithi. Nzimi ndabe yakithi le bantu. Nangikhuluma nje ngeBotswana. Hey, lezi ukuthi kwesesikhathi sicina sesithwala nzima kakhulu ngoba phela manje ngazalukane sesendaba indaba yetransport kakhulu kakhulu eZimbabwe njengoba ngabe singakwanisa nje especially endabeni yesporo lapho. Besilungisele indaba yesporo. Ngoba isporo zona lesi isitiri kuyafanana ngoba even besenza ama-plans nawo ukuthi kube lesitimela from Francistown up to Bulawayo. La ma-plans wona kahle kahle azosebenza ephumelele ngapha esayidini leBotswana. Ngoba esayidi leZimbabwe vele isporo sifile. So government yeZimbabwe izama ukukhuphula ama-brokho ebini. Izama ukukhuphula ama-brokho sibile khaya ukuthi i-government ephophela indoda. Nothi i-government phangubani nje wiki nje akuqedakali ukuthi kufana nomuzi kamazakhela. Umuzi kamazakhela yazi ukuthi awuhlonipheki ngoba olasithunzi yinto efana le-government yakithi. Ngoba khona manje ma ukwani ukhangela iziporo zifile, imigwaqo ofile, into ziyadula. Ngapho kusetshenziswa i-US dollar. I-US dollar khona still kuyafanana konke kuyaduriswa izinto zakhona. So ayi asakwazi, asakwazi seze sikhumbula umdala umgabe wayengcono kakhulu. Nothi lo ukhona lo ngoba ye lo muntu sesibulayele empilo. Impilo zethu zifile kakhulu thina abancane, zifile abadala abangcono kakhulu ngoba ababona okwabo sokwaphela. Kodwa for a kid kubuhlungu lokho, kubuhlungu msebenzi. Ngiyabonga abadala, ngiyabonga.
Balaleli be-Studio 7 kuzindawo ngezindawo livuka njani ngofela iqiniso lokhuluma wasejabhiwayo elubhane ekana. Balaleli be-Studio 7 kuthiwa umuntu omdala akaqambi manga, umuntu omdala uyaphosisa. Kodwa lokho kukhulunywe ngumkandla lapho, hhayi la ngamanga straight, straight, straight. Ma ungathi uyaphuma nje uyakithi le elubhane, umgwaqo waselubhane lo oye-Victoria Falls, ubone ukuthi umavodlovodlo kanjani. Ma ungathi uyaphuma ngo-Nkayi Road, uyibone i-Nkayi Road ukuthi imavodlovodlo kanjani. Ma ungathi uyaphuma ngalo mgwaqo ophuma uya eSolusi, ubone ukuthi umgwaqo umavodlovodlo kanjani. Ma bezothi bona hhayi eZimbabwe, hhayi eZimbabwe kumele sizonde siphathe phezulu duze likahulumeni. Uhulumeni muphi lo sezizondeza esezizondeza kuye eduzane naye. Ungathi uyabheka manje ezikolweni abantwana grade 1 efundiswa ngumisi, umisi wakhona engasazi isiNdebele, lowo mntwana uzokhupha kanjani, lowo mntwana uzofunda kanjani. Hhayi bo babavusani umqondo mani ukuthi nani izipha nani ngene esigangeni akusho ukuthi manje sokumele nilandele izalo noma kurongo sokuyathini kuright.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp angelani lokwenza le Studio 7. Inombolo zethu zithi zona +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ngu +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani labavela emazweni awezwekazi le-South America bengena kwele Melika ngokungekho emthethweni liqhubeka liqansa ngesikhathi kumelelwe ukwesulwa komthetho owafakwa ngumnumzana Donald Trump othiwa Title 42 ovimba ukungenwa elizweni kwabantu abangelamaphepha. Kodwa umthethwandaba wamisa ukwesulwa kwalumthetho usahlaziywa ukuthi uqhubeke ukhona na kumbe hatshi, kulandela isicelo sabebandla lama-Republicans abathi bafuna umthetho lo uqhubeke ukhona. Kungelani lalokhu, abachaya i-double up lokho besiza kwele Melika ngobunengi. Sixoxe lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu laba kabavele eMexico kuphela, kodwa bavela iSouth America yonke. Ingathi indaba emangalisayo ukubuya kwabo baningi sibili kakhulu. Lokhu thina esikujwayeleyo sithi i-double up, ukuchapha umngcele behamba ngenyawo beqonda besiza bezengena ngapha. Ngibona ngathi kule news ezingahambi kuhle khonale emazweni wona lawo akhona, i-news zithi zona iporta ivuliwe ukuthi khona awungafika uphele uyangena. So ke sebesiza ke ngobuningi babo beminyana khona laphana njengakhathi sibekugodola insuku lezi bekungathi kuyadanisa sibili ngoba abanye bebebonakala bese streetini begodola kakhulu umqando lo odluleyo. Okubangela khona lokhu kuyinto efana nayo nje ukuthi indlala, ukusweleka kwemali, ukuzama ubungcono bempilo kuleli lizwe lase-America. Bayazama labo ukuthi bachaphe beze khona ngapha bachaye idabula ukuze baphilise imuli zabo. Bayabasola kodwa bayabafuna ngoba yibo abantu abasebenzayo khonapho, yibo abantu abakha imigwaqo, abakha izindlu, abakha imisebenzi yonke le ezima iphethwe yibo bona laba abantu abavelela khona ngale South America.
Abebandla lama-Republican Republicans bathi umongameli Joe Biden uyehluleka ukulungisa udaba lolu olwemi immigration, uTrump wayelulungise kahle. Wena uthini ngalokho?
Udaba lolu kayisilo luka president, lolu daba lweCongress ukuthi iCongress ibe lomthetho ewuqumayo oqondana lama-immigrants ukuthi ama-immigrants aphathwe njani. Ama-immigrants la phakathi, lama-immigrants la ezayo angenayo. Lokho okokuthi uTrump wayilungisa, akulanto ayilungisayo uTrump. Okwenzakalayo kwaba lomthetho wokuthi laba abangenayo babanjwe babuyiselwe eMexico, indaba yabo isasetshenzwa ngayo. So yikho okwenzakalayo, ayisikho ukuthi khonoko kwaba yisolution yokuthi laba abangenayo bangazi bangena. Futhi umthetho wakhona uyaphela, angithi uphela kuzona lezi nsuku kumbe inyanga yonale, uyaphela umthetho lona wokubamba abantu bebanjwa bebuyiselwa eMexico. Yikho okwenza ke nxa umthetho lwana uzophela, laba abavela khonale eMexico lamanye amazwe sebebona ngathi ibhoda isivuliwe. Kodwa ke eqinisweni ukuthi akulalutho uTrump alwenzayo ngoba yena wahle wabathethisa esangena embusweni ukuthi ama-Mexican abantu abadila ama-drugs, abantu ababulala abantu, abantu abanjani.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazwe wele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas ngapha kwele Melika.
Now we'll try to talk. Call the telephone of a near combine. It's trouble. Shuckle. My heart is heavy with sadness. Papa told me you're going away. To Joe, revive by the poor preacher. I'm home in your day. But think it over before you go. Think it over before you walk away and leave me here to Joe.
Mania Day ingoma ka Lloyd G oyazakala ngelithi Lavender. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bebhalisela ukuvota kungakhathalekile lohlelo lokwehlukaniswa kwemingcele yokuvota olwe-delimitation olwethulwe izolo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabuswa kuhle kwelizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.